sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 16 Mfufu 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abesifazana bakhona abanyefikile abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihlonipe abesifazana nabo bathole isithi yabo ekusekeleni umongameli welizwe.
Izigaba zebandla leZANU-PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuthi kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe.
Siyaphuma siyafika kumaprovinsi wonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyirejista. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo esezihlukeneyo. I don't think abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayirejista.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota kuhlelo olubizwa ngokuthi RIS Tiritese.
Isibhedlela sempilo koBulawayo sithi liyehla kakhulu inani labantu abadinga indlela zokwelamisa imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izigaba zebandla leZANU-PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress osiphangiphangi ukuze kukhethwe owesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe. Kodwa okulokhu kungacacanga ukuthi kuzaxotshwa yini oyedwa wabasekeli bakamongameli ngoba bengebesilisa omnumzana Emmerson Mnangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko. Omunye njalo umbuzo ngothi yena owesifazane ozakhethwa vele uyabe engubani. Kodwa nxa sikhangele okwenzakala ebandleni leli kukhomba ukuba umnumzana Mnangagwa nguye ongaxotshwa kungene unkosikazi Mugabe esikhundleni sakhe. Kodwa bakhona njalo abanye abebandla leli abathi kungabunjwa esinye isikhundla sabasekeli bakamongameli bebe bathathu. Sixoxe lelunga ledale le Central Committee ebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye umlawu la njengabanye ama provinces uvumile sibili ubana umnyaka lo njoba sikhangele ubana siyekhetheni sihambe siyenza iCongress yethu yebandla leZANU-PF ukwenzela ubana sibe sikhangele sigcubule njalo siqinise i-candidature ekamongameli mfelo wethu ubaba uRajim Dlala ubana nguye ozathibelela ekhethweni elizayo umnyaka lo ozayo 2018.
Sizwa kuthiwa okunye okuzethulwa okuthiwa i-agenda ngesilungu kugoqela ukubana kukhulunywe ngodaba lomsekeli kamongameli owesifazane. Kuliqiniso yini?
Ye, abesifazana bakhona abanyefikile abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihlonipe abesifazana nabo bathole isithi yabo ekusekeleni umongameli welizwe. So mbona ngabe labo sibili bawugqinisa khonokwana kuvelela elozweni kuvelela ku-Women's League emhlalo leZANU-PF.
Khona kuliqiniso na ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukususwa esihlalweni nge Congress?
Mina ngimele ukuthi ngilazi njalo ngikwazi mina engikwazi khona ke sikukhulumileyo ngapha koBulawayo okunye lokhu hayi angeke ngaba lamandla okubana kuphendule bese ufuna ukubona ukuthi mhlawumbe kuphendule isikhulume sephathi ubaba uSK Moyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le Central Committee yebandla leZANU-PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olilunga lebandla le-PDP.
Uma ungabhekisa uzathola ukuthi ukwenza kwezano isikhathi sinye ngasinye ma kukhona into ethile abafuna ukuyifeza bayaguqula nje imithetho yabo kube nento ethile abaqala ukubanga umsindo ngayo. Ungabezwa sebeshaya kakhulu ingungu ethile efisa ukuthi kube khona isihlalo esithile sivulelwa sivulela umuntu othile, hhayi ukuthi into iyohlala ikhona. Umuntu othile abanaye engqondweni ukuthi uzibani banyana uzokuyangena laphana ngemva kokuba singavula isikhala sakhe. Ngizokukhumbuza ngesikhathi kufakwa umama Joyce Mjuru ukuthi aphendlele isikhala sokuthi abe ngu-vice president. Lokhu kwenziwa ngesikhathi kungafuneka ukuthi umnanga kwangene. Bakukhulisa bakuqakambisa ukuthi bafuna isikhala esinye sabo vice president kungena wesifazana. Kusaza ukuthi ngasohlangothini lezaphu kuzongena umuntu wesilisa. Ngasohlangothini lwabesifazana bafuna ukufaka uJoyce Mjuru. Bamfaka ngaleyo ndlela. Kuthe ngesikhathi sebefuna ukuthi bakuguqule lokhu bakutshintsha bathi hayi noma ngubani nje kungakhathalekile ukuthi ubulili bakhe ngobowesilisa ngobowesifazana angangena. Namanje wangena umnangagwa sezitshintshile izinto manje sezimvuna wayangena lo baba umphoko.
Okukuthi nxa kungenzakala ukuthi abe nguye ngomunye wabasekeli bakamongameli singambona na esiba ngumongameli kwelizayo?
Uma uhlolisisa ngelo muntu ohlola insimu uzobona kucacile nje ukuthi kudlalwa mdlalo uphi, imfumba ifunja kuphela kusiphi isandla.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-PDP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo. Inhlanganiso lezi zibambisane labaculi abasakhulayo ababalisa uGaspi Warrior lo Soldier Love kuviga uMavis Gama.
UZulu uphume ngobunengi esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, le-Zimbabwe Human Rights Association, ZimRights, owenzelwe emavinkilini aweChigovanyika emzini wase St. Mary's eChitungwiza. Zakamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bemukele ngenjabulo ukuza kwabaculi beqembu labesifazane asebebatsha le-Syndicate Sisters uGaspi Warrior lo Soldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRights unkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafucileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphuma siyafika kuma-provinces zonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyirejista. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. I don't see abantu baphumile CVs and baningi abantu abahambe bayirejista, yikho esikuthakazelelayo. Ayikhathe siyafika emaphandleni, sihambe emaphandleni sivila soze siyingene emathangi kuphela.
Bathi kunengi abakunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele zilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama-registration centers abantu abahamba lama-wheelchair kumbe abantu abakhulileyo baye bengakwazi ukufika. Amanye bekwi-second floor njenge-Mount Pleasant Hall. I-registration center yabo ibiphezu kwe-stage. So sihle sabhale incwadi sacela ukuthi behlise i-registration yabo. So kathesi bahle bayehlisa bayifaka phansi.
Bebekhona abasebenzisana nabe Zimbabwe Electoral Commission ZEC ama voter educators okubalisa umnumzana Thulani Siwela ukuthwalisa uZulu kuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe lelungelo lokuvota kukhetho oluzayo.
Siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema registration centers ethu, siyakunika iform okuthiwa yi-VR9 lisebenza njenge-affidavit form. So wena ungabuya siyakunika ulifile. Ifomu leli alithengiswa, uyalinikwa mahala. So ungabhadali imali yokuthi unikwe ifomu lenelo, khona ngale tentini sino-commissioner of arts uyakudindela even ifomu lakho eliyi-VR9 ukuthi enekele ukuzorejista.
Uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala e-St Mary's, insuku zakhona zingakedluli.
Iblitzi yethu ngapha eSt Mary's sizavala mhlaka 25 October, but singavala ngapha eduzane lesindlini zenu. Siyabe sikhona emakoni shopping center, siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale ngomakoni. So wena okudingakalayo ukuthi wena register namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi usisilandela thina, ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi kwanise ukuregister.
Abe-ERC le-Zimrights bathi balethemba lokuba kuyakuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uZulu abhalise ukuba lelungelo lokuvota, iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Asambhen madoda siyovota,
asambhen madoda siyovota, sivoteli.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Legokwe Kumunyi, Egokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2018 luyaqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. Ngaphandle kwengxaki ezimbalwa uZulu ahlangana lazo, abanye babikwa nje besithi kabalawo umdlandla wokubhalisa, kanti abanye ngabathi kabalalwazi olwaneleyo. Abasakhulayo ikakhulu babikwa besilela kakhulu kulolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yabatsha, i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
Iqiniso ukuthi abantu iningi abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi ikuregister ukuze beyefota. ngobana ingakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu abantu kabaselayo into enothiwa yokubekezela ngoba ku-APGR le entsha bona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa ayenelise ukuregister ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes by register uqeda abantu uthando ngoba uzathola ukuthi ilayini ibende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona ngeke sembuyela futhi emuva mfowethu Nkomo abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokuregister sifanana athu lokuregister kwabantu bezanu PF nxa beregistela ukuba yimembership yezanu PF. So kusuka abantu kubaphice bengazwisisi ukuthi behle bezitshela ukuthi nxa sisiyaregister ngezanu PF nxa inika abantu amakhadi awezanu PF ezama-members abo bayenza exactly registration sebebona ngani already sebehle besiyavota okuyukuthi kusokudinga ulwazi oluningi ngiphinde ngisole le zeki ngoba izeki ayizange ibe le-awareness kakhulu ebantwini ayizange iphume phandle.
Njengehlanganiso liyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga sebekubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista ngoba akunantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Lelo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade vele sibathwala ngezimoto besiyarejista yebo ezigabeni ezijeneyo.
Umnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngohlelo oluquthwa ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission olokubhalisa amagama kuluhlu lwabalelungelo lokuvota.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owesilisa ubotshelwe icala lokuthi amabhomba amabili edolobheni le-New York elithiye abantu abangamashumi amathathu belimele ngompandula nyakenye ufunyenwe elecala ekumisweni kwakhe lamhlanje emthethwandaba.
Imuli eziningi seziqalisile ukungcwaba izihlobo labangane abafele engozini yokudubuka kwebhomba eMogadishu ngomgqibelo. Lokhu kunakanelwa ukuthi kungaba kubangelwe ngabeqembu le-Al-Shabaab. Kufe abantu bose abangamakhulu amathathu i-276 kusehlakalo lesi.
Kwezempilakahle isibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sibika ukuba inani labomama labesilisa elizodinga usizo lwenhlelo ezijiyeneyo zokwelamisa kuhle imuli liya lisehla kakhulu. Bekhuthaza abantu ukuba baze bazothola usizo lolu ngoba kuqakathekile ukwelamisa imuli. Unompumelelo Moyo Siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labesifazana kubikwa beyibo abenza bezodinga ukuthola indlela zokwelamisela khatshana njalo bahle baqale ukufundiswa ngendlela ezehlukeneyo ngesikhathi bezobhalisa bezithwele bethi sebebeletha sebesazi indlela abazazisebenzisa uma beyabe kuyilabo abaqala ukuzithwala. Iningi labo mama bathi basebenzisa amaphilisi kuthi abanye bathi basebenzisa iloop ngoba ayibaletheli inkinga eziningi uma beyisebenzisa. Unkosikazi Faith Rejoice Moyo obezohlolisa ingane yakhe okweviki yesithupha eMpilo Central Hospital uthe uyaqala ukusebenzisa indlela yokwelamisela khatshana njalo ubone amaphilisi engcono ngendlela abamfundisa ngayo.
Ngikuthi ngiyaqalisa ukusebenzisa i-planet. Ngisho ngikhetha ama-secure semi-planet health. Because ngibathe befundisa ngembono yikho engu-understand better more than amanye ama-methods.
Kuthi uchelesile Ndiweni uvumelane lomamoyo ethi amsebenzela kahle njalo useke wawasebenzisa.
Ngisebenzisa i-secure amaphilisi ayangisebenzela kahle. Hayi sengiyangasebenzisa.
Unkosikazi Nometha Mahlangu uthi yena usebenzisa idepo ngoba uhlaba ngemva kwenyanga ezintathu ekhuthaza abanye omama ukuthi bayisebenzise.
Idepo ngisebenzisela kuhle mhlaba after 3 months akulama effects. Sengile 1 year. Akakhuthaza ukuthi bayihlabe ngoba ayilama effects, ayihluphi, awukhohlwa. Yinto othi uyayihlaba uhlale i-3 months zakho ubusukhangela i-review date yakho ubususiyahlaba futhi.
U-Ayibongwe Ndlovu uthi usebenzisa amaphilisi njalo useleminyaka elithumi ewasebenzisa.
Ayibongwe Ndlovu usebenzisa ama-tepizelo feminine. Ayi wona a-right. Ngasentholi problem ngawo. Ngasebenzisa lami. Sengile 10 years. No problem.
Unkosazana Patience Maseko yena uthe usebenzisa indlela ye-implant efakwa ngaphansi kwejwabu okweminyaka emithathu kodwa uyaqala ukusebenzisa lindlela.
Ngisebenzisa i-implant 3 years. Hayi, so far angaboni i-problem. Hayi, angangeni esikhathini but angaboni any problem. Nayo ngikwazi ngoba ngokuqala sangeke ngitsho.
Unkosazana Bongani Lunga uthe usebenzisa ijekiseni ledepo njalo usenabantwana abane eyisebenzisa.
Ngisebenzisa idepo ngihambela kahle hayi ngazimbona iproblem la. Zende sikhathi eside ngoba senzenza abantwana abayi-4 ngisebenzisa. Abakhuthaza ukuthi bengayithuki ukuthi kumbe ningabalimaza kumbe badimezele ezinye izitho zomzimba wabo kade hayi ilungele usebenze kakuhle hayi kulahlukwa yilani.
EZimbabwe kulendlela ezifika ezilithumi lambili ezisetshenziswa ngabantu ekwelamiseni imuli kuhle ezibalisa amaphilisi ayimihlobo emithathu, amajazi kamkhwenyana lomamazala, amajekiseni, ukuqunywa kwemithambo ethwala inhlanyelo kubomama lakubobaba kanye lokulandela imvelo ngokuhayi emacansini ngensuku ezithile. Iningi labomama lisebenzisa amaphilisi lamajekiseni ahlukeneyo kube lehleka nalabaqunywa lababotshwa imithambo ethwala inhlanyelo. Isibhedlela seMpilo Central Hospital sikhuthaze uZulu ukuba aphatheke kuhlelo abalazo zokwelamisa kuhle imuli. Bethi amajazi abakhwenyana labomamazala bapha abantu kungelambadalo amaphilisi alidola kuthi ukufaka ijadela ngamadola alitshumi lanhlanu ukuyikhupha ngamadola alitshumi. IDepo Provera ibiza amadola amabili kuphela. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umunisipala weGwanda uthi uzaqhubeka ehlawulisa izakhamizi idola elilodwa ezifuna ubufakazi besiqiniseko salapho ezihlala khona iproof of residence kulabo abafuna lobo bufakazi ukuze babhalisele ukuvota. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Inhlanganiso yezakhamizi eGwanda ibika ukuba yabhalela umunisipala icela ehlise linhlawulo isuka kudola isiya kumasenta litshumi ukuze lalabo abaswelayo benelise ukubhalisa ukuvota. Kumpendulo ebhalwe ngumqondisi wenhlelo zecouncil uTown Clerk uNkosazana Priscilla Nkala uthi umasipala kenelise ukwehlisa linhlawulo ngoba yavunyelwana lapho kuhlelwa ibhajethi yalonyaka kodwa waphanga wathi uZulu ulakho ukuthola lezi ncwadi kumakhansila emawadini abo kungelambadalo. unobhala wenhlanganiso yezakhamizi umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi kunzima kuZulu ukuthi abone okansila ngoba iningi lihlezi liphatheke kweminye imisebenzi njalo abanye bengamabandla ezombusazwe abangawasekeliyo. Ngakho ufuzwa uthi sebezathatha amanye amanyathelo ukubamba ngabandla ikhansili ukuthi yesule linhlawulo.
Nxa igovernment iyayihlisa ukuthi abantu bengabhadaliswa izithupha lama birth certificate but when i-council insist ukuthi babhadale i-proof of residence, so sesiyidlulisela phambili kwabaphatha ama-elections ukuthi bebonte into enjalo iphathwa njani ngoba asila ama-commissioners of order lapha eGwandaumbayebalothi uyincenye ngumagistrate labe-prisons labo babhadalisa, so ukuthi abantu be-continue futhi bebhadala i-council kakusebenzeki.
UNkosazana Sichasisile Ndlovu wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust laba bakhangela ngendlela ohlelo lokubhalisa kuvota oluqhutshwa ngayo bathi okwenziwa ngumasipala kukho emthethweni
ukuthi bethengisele abantu abavele bezihluphekela abathola nzima imali bebathengisele i-proof of residence ngedola akukho right ngoba layo imali yangkhona ayi-indicatewanga kakahle kubhajethi ye-council okutshengisa ukuthi ngezinye izimali ezingenayo zingasebenzi ngokusemthethweni.
Okhulumela ibandla le-MDC umnumzana Eke Moyo uthi inyathelo likamunicipal leli lizavalela uZulu ukuthi abhalise ngobuningi.
Lokhu kudiscourage abantu ukuthi baregiste as voters. Abantu kumele babekwazi ukuthi ukuvota lelungelo likabani lobani, but the moment say kungani kulabantu abayenza abanye bengarejisti kuyadisturba kakhulu kubuhlungu. Akuyenzi ife playground wonke umuntu abe nelungelo lokuvota.
I-Commission ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission layo ngeyinye esolwa kakhulu zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lentathelo izindaba ngembadalo efunakalayo kulabo abafuna ukukhangela ukuqhutshwa kokubhalisa ukuvota. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Kwezemidlalo akukacaci ukuba kuyozalwa nkomoni phezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yamaviki amabili lathoba minembili. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Sekusele imidlalo yesithupha ukuba imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League ifike komlindo uyacina njalo usuvutha amalangabi umncintiswano wokuphakamisa isicoco salonyaka. Iqembu le-Dynamos lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 nele-ZPC Kariba ngomgqibelo yilo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa kuthi ngemva kwalo kulezimba mgodi abafana benkezi platinum kanye labe-FC platinum. Iqembu lebantu yilo elijeke amanye wonke engalaneni le miklomelo elitshumi lantathu. Iqembu leshabani mind lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni le miklomelo ngamashumi amathathu lanye. Umqeqeshi weqembu leWange uBig Boy Mawiwi uthi yena abacabangi kakhulu ngamathuba abo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
Sihlele imidlalo eyisithupha njalo asicabangi ngokugunyulwa kwesigaba saphezulu kodwa sikhangela umdlalo esiyabe sibhekane lawo okutsho ukuthi khathesi sesicabanga ngomdlalo wethu olandelayo.
Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho kulemidlalo yesithupha ekhangelelwe ukudlalwa enkundleni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe kuthi ngolwesine kulemidlalo yemithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Izigaba zebandla leZANU-PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuba ngomunye wabasekeli bakamgabe.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti.
Kwanelo kwanamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hello Chris Gande, silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.